sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthokazo omuhle ku Studio 7 ngesonto mhlaka 16 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngazama ukuthi ngithi ngathi iya hayi kaBonga sakhukhumala vele ngathi angabaleli size sibambe kimi sasiyi-1 sensensitude.
Izakhamizi zelupane zikhala ngezilwane eseziqede izifuyo. Ugwetyiwe owesilisa wentalale eGuyu obulale umkakhe owayezithwele. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zelupane kuward 26 zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yezilwane esezihlasela ngitsho lasemini libalele. Ungqwele Dube uyalandisa.
Izilwane lezi zibikwa sezibulele inkomo ezedlula ichumi lembuzi ezedlula ezinhlanu kunsukwana ezedluleyo endaweni ezigoqela eHopo, emahlabathini, esothini, kanye lasemasungabala. Usobhuku emahlabathini unkosikazi Miriam Sibanda ngomunye wabakhalayo.
Kuzima lapha sibili kuzabantwa nabantu kanye lezifuyo vele seziphelile. Abantu yiba sebesele ukubanjwa sebehlangane nazo kaningi abantu bezibona mesemini.
Umakhelwane kaMasibanda umnumzana Levison Ncube uthi izilwane zabulala inkomo yakhe phambi kwakhe lusile. Waswela ukuthi enzeni.
Ngazama ukuthi ngithi ngathi iya hayi sasibonga sakhukhumala vele ngathi angabaleki size sibambe kimi sasiyi-1 sensensitude kodwa kwazobanjwa kosisi futhi kosisi wami kwazaziyi-5. Ayi siyacela ukuthi lisincede so sesiya inkomo zethu seziyakufa futhi njengangomnyaka ophelile ngoba sicela weye ukudla indawo ezidla kiyo ubusika yiyo sesidlisa kiyo sesiyesaba ukuthi siyodlisa emadlelweni asehlobo.
Usobhuku weHopo unkosikazi Simangaliso Chuma yena owadlelwa inkomo nyakenye uthi abogatsha lwezendle kumele bangenele ngoba izilwane seziyingozi lasebantwini.
Inyamazana lezi sesilohlupho lokuthi aziyikhatshana sezihlezi zikhona nje phakathi kwethu. Sobe sicela ukuncediswa ngokusemthethweni okuthi lisincedise zisuke phansi kwethu. Nxa kungabe le ndlela yokwethusela sibonani kwabe lingcono kumbe kube leyinye indlela engenziwa ukuze zihanqe zibisele lapho ezihlala khona.
Izakhamizi zithi akusela madlelo ezifuyo zazo aphephileyo. Ukansila kaward 26 umnumzana June Mpofu uthi inkinga yokuthi izilwane lezi zibalekela endaweni elawulwa lugatsha olubona ngokulondolozwa kwamahlathi olwe Forestry Commission lapho ikansile ngelamandla okungena khona.
Ikansile iyayinqabela lapho zingenile lapho kugcina khona eyayo imngcwele. Kube ngokunjalo ingangena eforest ngale siyabe sesikhangelele ukuthi abe forester ibebe yibo abaxhasayo.
Umeli welupane West ePhalamende umnumzana Mxolisi Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi kuyadanisa ukuba izakhamizi ziqhubeke zilahlekelwa izifuyo ngapha iPhalamende ehudula izinyawo endaweni yokuthi iphutshise umthetho weParks and Wildlife Management Bill ozaphoqa ukuhlawulwa kwabantu uma belahlekelwe impahla ngenxa yenyamazana zasendle.
Into emqoka engani fanele ifuqwe ikuthi ibhili leli kalitsho ukuthi nxa uthe wena ulawelwa inyamazana zakho izifuyo zakho lezi zilwane ukhompasethwa njani unikwa njani ubhatalwa njani.
Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngenyamazana zeganga lweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority umnumzana Tinashe Farao uthe abakatholi umbiko mayelana lezilwane lezi. Indlala yanyakenye yenze inyamazana zeganga zasondela kakhulu lapho okuhlala khona abantu zidinga ukudla lamanzi. Lokhu kwengeze inani labantu ababulawa inyamazana kanye lezifuyo ngomnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiselupane, ngingungqwele Dube.
Ugwetywe iminyaka engamachumi amabili 20 years. Owesilisa wentalale eGuyu eMathebeleland South owabulala umkakhe owayezithwele esesalelwe zinyanga ezimbili kuphela ukuthi abelethe. ULetshani Ndlovu udliwe licala enkantolo yeHigh Court kobulawayo. Umsolwa wagongoda umkakhe ngemva kwengxabano eyayiphezu kokungathembani emtshadweni wabo. Zimbabwe singene kuhlelo lwamasiko
sigcina amasiko
wethu uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke njengehlala yenzali lami umthembo sithembayo uGibbs Dube namhlanje lenhlanhla enyimangalisayo ngilendduna uDakamela khona ngale eGayi siyakwamukela kuhlelo babaDakamela.
Siyabonga Mthembo Sithembayo, siyamukelwa kuVOA Ndebele, sibingelela abalaleli bomsakazo lowo.
Yes, siyabonga kakhulu. Akusitele ngohlelo lwakho lwemklomelo, sizokuthiwa ke sokulungiselelwa ukuthi kwenziwe khonokho. Akusitele ukuhamba njani?
Sesiqalisile ukumobilize abantu, ama-diaspora, sesiqalisile ukumobilize ama-organizations, lamanye futhi ama-ministries which align to ama-programs wona lawa, sizama ukumobilize ukuthi ke kuqaliswe. Silungiselele umcimbi lozayo oza kuba umhla ka 4 and 5 April eNgayi kodakamela esizaba khona ke mhla ka 4 okuza kula ama programs ahlukeneyo imiklomelo yona esisiba khona mhla ka 5.
Singathi njongo lapha iwenzani baba Ntoni?
Sile theme yethu sithi ubuntu bethu isintu sethu kumbe isintu sethu ubuntu bethu. Injongo enye ikuvuselela ukuyithi bethu, ikuvuselela isiko lethu ukuthi siziqhenye ngokuyithi bethu, siziqhenye ngesiko lethu. Bese enye injongo ke ikubonga abantu bayikithi abenze kuhle besaphila zana zokuthi siyakhumbula we are proud by his soul rest in peace ukuthi sinikezile ke ubaba uPhathisani yathi ngo 2022 umuklomelo si appreciate lokho asekwenzile contribution yakhe esizweni sonke jikelele in terms of ukupackage ukudinga ihistory yethu ukuthi singobani sivela ngapi sizama ukuya ngapi. So injongo yona leyo ukuvuselela amasiko loku appreciate abantu besaphila ngomsebenzi abayenzileyo and lastly ukuzama ukuletha intuthuko esizweni sethu.
Ye nxa sisikhangela sijula khonapho ke imiklomelo eyabe khona ngamaphishane iyiphi yangkhona iyabe inikwa lonyaka inikwa abantu
uzananzelela ukuthi sizabantu abahlukeneyo sinamakhathakuresi ahlukeneyo. So xa sikhangela isizwe ama-pillars ayakha isizwe achiyene kulabanye abakha isizwe ngendlela ezihlukeneyo abanye i-philanthropy sizananzelela kulabanye abacontribute esizweni yithi i-sports. Lo nyaka ke silamadoda njengabo uMadinda Ndlovu omunye wabantu esizakunika umhlomelo. Not to say kulokhu akwenza kathesi but ukuba i-inspiration inspire u-Adam Ndlovu inspire oPeter Ndlovu inspire labanye abantu abaningi ukucontinue contributa ku-football yethu. Uzananzelela ke kulo munye osisi-ke abathi ngo-Dr. Yvonne Maphosa wase-Plumtree khona le Mambali. She's a doctor now, I think she's 29 years osukumayo econtribute efundisa abantwana ukubhala reading lokuza econtribute encedisa abantwana abangamankazana ngokudonate ama-pads nendlani ukuthi kube to be sanitary wealth yabo le abantu abangoba. So ngabanye babantu laba esizabe sibanikeza kodwa baningi nje ngoba abantu abenze izinto ezijiyeneyo sifana omunye owehlangabeza laphana wenze ukuthi 30% rate ehlangabeza up to 78% enkaye laphana njengoba sikhumbula ukuthi iMathebeleland i-pass rate yethu ilo. So we-appreciate-ke imisebenzi enjengayana leyo angeke ngibaqede bonke ngesikhathi esikhona.
Ye isikhathi sesivele sesidliwe ngumangoye nduna bala ngamakutshani khonapho ke
sithanda ukubonga leli thuba abalaleli abathe balalela sibonga ubaba uMthembo Sithembayo ngokusinika leli thuba sesizalithatha ke leli thuba sinxusa abantu abenelisayo ukuthi beze mhlaka 4 mhlaka 5 bezoxhasa ngoba lokhu angeke kube khona singekho angeke kube khona singaxhasana ubuhle bakho ukukhula kwakho isuccess yakho cannot be there abantu bengekho angeke kube khona isizwe singaxhasana singabanga khona nxa ungekho wena ngoba noza kuba khona sinxusa futhi abanye abalezandla ezilula abalenhliziyo ezinhle abalenhliziyo ezilothando ukuthi hayi umcimbi lo phela uyadinga amafutha uyadinga amanzi uyadinga sawuthi yadinga ishukela uyadinga uxhaswa ngendlela ezithiyetshiyeneyo ngoba khona le nhliziyo owenelisayo ukuthi hayi sifisa ukuncedisa laphana ukuxhasa laphana abangasithinta ke endaweni ezithiyetshiyeneyo inombolo ngu-plus 263 775 45 6103.
Yeah, iphinde ndulo
plus 263 775 45 6103. Kulaba abakhululekileyo labafisa ukuzincedisa mhlawumbe ngemibono ukuthi into yethu singayenza ibe ngcono kanjani ngoba kuyinto yethu sonke imbono yenu ibalulekile ngoba yiye yakhayo ngoba sikwenzela idakamela kuphela sikwenzela isizwe nje sonke jikelele.
Sithathele lithuba ukuthi sibonge induna yethu induna ke udakamela sibonge kakhulu udakamela ungadini lokusasa.
Ngiyabonga kakhulu.
Ye olubalisayo namhlanje ngumthembo sithembayo uGibbs Dube
siyabonga.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami ngotabo kancube. Namhlanje sikuqhubeka ngengxoxo nomnumzana Jubilee Mzinga esibanda osebenza eGreat Zimbabwe University Innovation Hub. Sikhuluma ngodaba lweartificial intelligence.
Iuruza AI yenziwa yikampani yaseZimbabwe khona la ethiwa yiuruza AI layo isebenzisa iartificial intelligence iyanceda kakhulu abalimi sokhangele la kwezempilakahle iyasebenzisa njalo futhi AI ukuthi incedise ukubona ukuthi nxa ukuthi umuntu bengabe elemkhuhlane bani iyasetshenziswa nje khonapha nxa abantu bethu befuna ukuthatha impikitsha behle bebone masinyane ukuthi umuntu engabe ebulawa umkhuhlane wokuphi yena i-AI yenelisa ukwenza konke lokhu kubona ukuthi hayi nxa usibheka impikitsha le enje umuntu lo engabe ebulawa umkhuhlane enjombe ngabe ebulawa umkhuhlane onjani njani so yikho sibona khona ukuthi lakoze lahlangothini lwempilakahle ezibhedlela iyasebenza njalo futhi i-artificial intelligence khangele nxa sisibe ezimalini amabhanga ayasebenzisa i-artificial intelligence bayisebenzisa ukuthi benanzile nxa ukuthi umuntu sekhomitha into njenge-fraud kumbe nxa befuna ukwenza i-credit risk analysis ukuthi sibone ukuthi hayi umuntu lo singamboleka yini imali wonke lwekhana artificial intelligence yenelisa ukukwenza ukuthi behle bebone ukuthi hayi wena imali ungabolekwa ungayiphendulisa yini kumbe hayi behle bekuvalele phandle. Then okunye ngathi ngama-chatbot ama-chatbot asebenza kakhulu endaweni lezi zemali ngakenanzela amabhenki amaningi khathi seZimbabwe la nxa ungathi uyabuza yathu bahle kuphendule masinyane loba kusekusuleko sikhathi bani yahle kuphendule masinyane i-AI ukutshele i-chatbot uxele chatbot uyunikeze udaba lakho layo kuphendule. So ngingathi iyasebenza konke whether lihlangothi le-education ikhona iyasetshenziswa abantu bayisebenzisa kwesinye isikhathi iyasetshenziswa even ukulungisa izifundo ezinye zabe zi-targeted ngathi i-content iyabe relevant for abantu abaspecific and nxa ukuthi abantu bebe bafunda remote njani phana ngesikhathi se-COVID befunda ngamafoni befunda ingekho emaklasini iyancedisa njalo futhi i-AI ukuthi improve imfundo kwelakithi.
I-artificial intelligence inceda njani abantu?
Iyanceda ngokuba iyahlenga isikhathi ngoba amanye eminye imisebenzi yabidinga ukuthi umuntu ebeyenza iphindaphinda. Umuntu uyenelisa ukuyenza nge-AI masinyane like i-AI njengomuntu ukuthi umuntu uyadinga njalo ngingathi ichiphile nxa sikhangele ngoba nxa yoni senza kayenzi ma mistake njengomuntu ukuthi umuntu uyaphambanisa kangako kaningi kangako yona hayi kayenzi ma mistake njalo futhi kuba kuhle ukuthi iZimbabwe thina njengabantu beZimbabwe siyamukela i-AI ngoba iyancedisa ukuthi icreate kumbe ukuthi idale amathuba omsebenzi ebantwini bonke ngoba nxa isiba khona so kutsho ukuthi kuyavuleka amanye ama-opportunities okuthi abanye abantu bethwele imisebenzi.
Abanye bayethuka ukuthi i-artificial intelligence ingaqala ukusebenza ilakho ukuphazamisa
imisebenzi kumbe ukwenza ukuthi abanye basale bengasela imisebenzi sithethe imisebenzi yabo ungathini kulabo abayesaba lokho eZimbabwe
sathanda ukuthi ngibatshele ukuthi iartificial intelligence ibuyile lapho uzo sincedisa ngisho njalo iyaguqula kumbe ngithi iyatshintsha indlela esenza ngayo imisebenzi so kuqakathekile ukuthi singayisayibeli khatshana ngoba ngakhumbula kudala laphana kwakuthe kungena amakhompyutha abantu bebesesaba nje ukuthi hayi bazareplacewa ngamakhompyutha amakhompyutha azabathathela imisebenzi kodwa njengazonke izikhathi nje abantu kuyafika isikhathi sokuthi bayemukelwa i-technology entsha beqalise ukuyisebenzisa so maybe ngingakutsho nje ukuthi abantu akumelanga besabe ukuthathele umsebenzi kodwa into emele beyenze mhlawumbe ukuthi abantu beqalise ukufundela amanye ama-skills amatsha bekwenzela ukuthi behlale bengabantu abadingwayo emsebenzini
kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lomnumzana Jubilee Mzingaye Sibanda osebenza eGreat Zimbabwe University Innovation Hub ngodaba lwe-artificial intelligence asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngutabo kancube
sibonge utabo kancube ngohlelo lwabasakhulayo kuhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Richard Mvalela Ndleya.
Ngiyabingelela bonke abantu bakwa Studio 7. Ngisithi sanibonane nonke egameni lika Jesu wase Nazaretha. Namhlanje ke ngivakatshile ngiphethe incwadi yezenzo zabapostoli efundeka ke ngale indlela. USawulo uchumayela eDamaseko naseJerusalem. Wahlala nabafundi baseDamaseko insuku ezithile. Masinyane wachumayela emasinagogeni ngoJesu ukuthi yena uyindodana kaNkulunkulu. Kepha bamangala bonke abezwayo bathi lo asiye yini owayechitha iJerusalema abakhuleka kulelo gama nalapha uze ngalokhu ukuba abaqhube bebotshwe kuba priesti abakhulu na kodwa uSawulo wakhula kakhulu emandleni walula abajuda abakhileyo eDamaseko eqinisa ukuthi lo unguKristu. Amen. Siyabonga ukufunda kweBhayibheli lanamhlanje. Khulunywa ke ngoSawule. USawule owayethi ekuphendukeni kwakhe kwamangaza wonke umuntu. Imisebenzi yakhe owayiyenza ebopha abantu eDamaseko naseJerusalema. Uma uJesu emphendula kufuneka ayoqala khona apho eDamaseko naseJerusalema ekhulume mayelana noJesu ukuze bonke laba abamazi kahle bembone ukuthi usephendukile useyibizwa ngokuthi ulikholwa. Siyabonga ke ukuba likholwa kuka Sawule. USawule lo ukhuluma izindaba eJerusalema naseDamaseko ukuzikhuluma nasezinagogeni nasemanagogeni ezigangeni ukhuluma ngoJesu ukhuluma ngegama likaJesu kanti uye owayesitha esikhulu sikaJesu ebopha abantu efuna izincwadi kuba priest amakhulu amajuda amakhulu ecela incwadi yokuthi ngiyendaweni enje ngizwe ukuthi abayathandaza khona bemnikeze afike lapho abopha abantu evala ngempama abantu bebotshwa abakhuluma ngegama likaJesu kanti naye kuzamfikela kwamfikela ke uSawule kwabe uyena ke oyokhuluma etshela abantu ngoJesu ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu uJesu uyimvana kaNkulunkulu njalo nguye nomnikazi wokusonta. Kuthiwa ke abantu bamangaleke baqhwebana bathi hey uye lo uye lo ufuna ukusibuthanisa abe sesibopha abantu ba kodwa mabelalela izindaba azikhiphayo ngomlomo wakhe uSawule ezikhuluma ngoJesu. Nizakhumbula ukuthi uJesu lapha uSawule lapha ezincwadini uSawule uyena umuntu owasebenza kakhulu naye futhi wazowakhuluma wathi mina angimbonanga uJesu kodwa mangikhuluma ngoJesu ngikhuluma ungathi mhlawumbe ngahamba naye uJesu kodwa mina angizange ngihambe noJesu ngafika uJesu esedlulile kodwa ngifakaza ngoJesu njengalabo ababe hamba noJesu. USawule ke ukhuluma lezi ndaba zikaJesu kuthi amaJuda aseDamaseko naseJerusalema babuthana bathi no akabulawe. Bathe mabetsho njalo ukuthi makabulawe ispirit lesi sasiphezulu kwakhe uSawule samenza wabona ukuthi sebefuna ukumbulala. Kuthi ababemlinda nasegedini lapha ahlala khona emini nobusuku ukuthi bambambe bembulale. Kuthi ispirit sikaSawule sakhuphuka kakhulu kulusa phezulu wabe namandla kakhulu ukusebenza ngegama likaNkulunkulu. Ukutsho njalo ke singabalibali ke abagulayo nabantwana ukuthi izikolo sezivuliwe. Bantwana siyaniqhubela phambili sithi ngenani ezikolweni niye ezikolweni nikhulume ngoJesu nani uma niphuma ezikolweni. Siyabonga ke siyanithandazela nonke nina enigulayo nisemakhaya sithi uNkulunkulu aze abe nani ezinhlungwini eniza nazo egameni likaJesu waseNazaretha. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristus nokudlelana kothando nomoya weyingcwele lapha emazulwini hamba nabahambayo usale nabasalayo egameni lombuso entandweni kaJesu Kristus. Amen.
Sithi enkosi kumfundisi Richard Mvalelanleya ngokusipha uhlelo Vuselela umoya. Kwezemidlalo uEzra Chisa Spanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo olukhulu edlalela iqembu leHighlanders kanye lelesizwe elama Warriors ubeki Themba Ndlovu.
Uwelthemba wayesaziwa kakhulu ngabalandeli bebhosa amagama abalisa elithi uMabatha, Super kanye lethi samandlo njalo wayevimba emuva okwezinga eliphezulu. Nangu elonda imbali yakhe.
Ekhaya kusekhezi ngizalelwe khona lapha koBulawayo. Ngakhulela eMakhokhova, Makhokhova mzilikazi ugogo zalo umama uhlala eMakhokhova. Ozalo baba uhlala eMzilikazi, so yikho ngakhulela khona ngafunda eMzilikazi Primary School. Then sasesuka saya eMpophoma, singu grade 3. Ngasengikhulela ke eMpophoma ngafunda eLukhanyiso Primary School. Ngafunda isecondary yami eMsitheli eBoranga lise udlala ngisasemncane kuma juniors kaDopu Papa ngadlala.
Usopa wadlala amaunder 17 lamaunder 19 eBhoso. Lapha asuke khona sesiyadlala ke iqembu elitsha lephinda mzala elali ku Division 1 elilabo Gift Lunga Junior uRichard Choruma labanye abadlali.
Yikho lapho iHighland yambona khona, then I went to Highlanders. Ngo-1997 Andu Madinda ngadlalela iMorocco Swallows eGoli, ngadlalela iSilver Stars eyatshintsha yaba iPlatinum Stars, ngase ngidlala kuMpumalanga Black Aces ikho lapha ngagcina khona i-career yami eGoli, ngadlala for 6 years eGoli.
USamandlo wabamba iqhaza elikhulu kuHighlanders okwenza leli qembu lathola isicoco sePremier Soccer League iminyaka ilandelana.
Khona kuwina ama-championship lawana angu-4 in a row. I'm proud of your record yangikhona, ngiyaziqhenya ngayo because akukho lula ukuwina ama-championship, umsebenzi onzima. So ngabona uwine 4, it's a record kuHighlanders. Omunye umuntu angeke ayidawuthe and omunye umuntu angeke ayicije. So ngi-proud ngento engayenzela i-team yami ethanda iHighlanders.
Ngenxa yohlonzi lwakhe obekuthemba wabizwa kuqembu lesizwe lama Warriors lapho afika wenza izimanga.
Playing career in 2004 First Nations Cup eZimbabwe qualifier. Lama was part of the team. Yayilabo Peter Ndlovu, ilabo Joel Uphahla, ilabo Gift Mzazi, ilabo Mugay Twins, ilabo George Mwandu, ilabo Kaitano Tembo, ilabo Charles Johane. Benjani Maruwaru lami mina ngorayi phezulu kwakho sasesikhotshwa ngo Charles Mhlawuri
uthathe nomhlala phansi ubeke wahle waqala uqeqesha ezenguqu
in 2012 ngiyangakhotsha kwa Islanders lo Kevin Kaindo ngasuka kwa Islanders ngako ku How Mine ngilo Kevin Kaindo still then ngako ngaba lesitint ku Greenfield okwamanje ngikhotsha ku Blue Chiefs ku Division 1 ameyangikhotsh want to grow mfuna ukukhula lami ngizibone sengikhotsha amatimu amakhulu sengikhotsha lakwa-national team
iqembu eliqeqeshwa ngubekuthemba Ndlovu kathesi elebulawa yi-Chiefs lidlala kwisibaya se-Division 1 ku-Southern Region kodwa uthi uzasebenza ngokuzikhandla lonyaka ukuze aliphakamise lingene kwisigaba se-Castle Premier Soccer League igawula ngezo Chiefs sibanda we-Studio 7 obulawayo.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu likaMasigandi elidabuka ensuza elizibiza ngegama elithi oqedukoma nangu umholi walo uBK umzukulu kaMacala.
Emsakazweni libingelele wonke umuntu ongalaleli umsakazo ngalesikhathi ngokuhlukahlukana kwendawo libingelele ngoBK umzukulu kaMacala wathi inkuzi yami evele ngolindo eziyezivele ngezimbi ngumfana wasemkuza insuzi esigodi bafowethu ngihamba nomfowethu lapho mdinga impilo umfowethu kambo ofo
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
inombolo zithi 0278133 6953 enye sibili 0707365614 kanti we email isilapha bekinkosi Ncube 546@gmail.com enkundleni ke lazoxhumana elamali ngena kwiFacebook oqede ukoma music iTikTok nakhona liphone ipage oqede ukoma music siyacela kakhulu singayijamela kakhulu isupport yenu kanike ingoma online zotholakala makuphela nje yona linyanga
abalandeli ubatshiyela waphi amazwi
siyacela kakhulu kunina nonke ukuthi niseseke emsebenzini wethu siwenzayo singoqeda ukoma bafowethu siyafisa ukuthi siqhubeke sikunenze lokuhle okumnandi njalo kodwa asinawo amandla njalo siyilutho ngaphandle kwenu sicela nje isupport yenu uxhaso bafowethu badala ngokuhlukahlukana kwezindawo nakwentanga siyacela kakhulu siyacela kakhulu.
Kwanele mthwakazi asibe nisonke kuhlelo lunye kusasa. Yimi untungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.